Ilizwe leRussia liphezulu kwepressure enkulu kakhulu yokuthi nxa lingathi lilizwe elesatshwa ngumhlaba wonke jikelele, kodwa libe selikhulelwa lilizwe elincane elifana le-Ukraine, kungabe lihlazo elikhulu kakhulu. Ingakho iRussia iyagaya zonke indlela zokuthi ingenza njani ukuthi inqobe i-Ukraine. Ingakho benza ngakho konke okusemandleni, ngoba bayazi ukuthi nxa kungenzeka ukuthi banqotshwe i-Ukraine, kuza ukuthi sebetshengisele i-weakness yabo kumhlaba wonke jikelele. Ingakho libona ukuthi kuba le ndlela eziningi abayilwisa ngayo impi leyo ukuthi banqobe i-Ukraine. Njalo sebeze sebekhuluma ngodaba lokuthi babona ngathi akube le-regime change, kukhitshwe umnumzana uZelensky laphana we-Ukraine, ukwenzela ukuthi nxa engakhitshwa babona ngathi impi leyo isingaphela, ngoba babe sebezafaka eyabo i-puppet oyabe ezalalela umnumzana uPutin kuko konke akudingayo, kuko konke abe kuhlongoza ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwe-Ukraine le-Russia.
Ake sikhangele impi ye-Russia le-Ukraine. Ikhanya impi le isidonse isikhathi, ubona ungani izaqhubeka inje yini, kumbe sizabona ele-Russia likhulela ele-Ukraine?
Kuvamile ukuthi ngaso sonke isikhathi enxa kusiba lezimbo ezifana lazo nalezi, kuba khona abantu abangahambisani lakho lokho okwenzakalayo. Okufana lamanye amasosha esibona ukuthi bebekhona abanye amasosha kade bethunyelwa laphana ukuthi abahambe bayokulwa, kodwa kade befika ngale badizethe bachiye, noma bahambe baqhubekele phambili bazihambele baye kwamanye amazwe, bachiye izikhali bengalwi. Kodwa-ke ukuthi uPutin usasele ndlela eyokuthi abe lokuthandwa elizweni lakhe, ngibona ngathi basamkhonzile uPutin, ngoba ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lweSoviet Union. Ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lokuthi nxa abantu bengabambananga usho ukuthi bazadilize iRussia, iRussia izahlaselwa ngamanye amazwe amaningi kakhulu okuzabhidlize ilizwe leRussia. Ingakho abanye abantu abaningi imbali yeRussia bayayazi kusuka ngesikhathi seSoviet Union ukuthi nxa kungaze kufike leso sikhathi sokusho ukuthi iRussia isingabe lilizwe elingadubeka kakhulu, elingaluza i-economy, elingadilizelwa izinto elingadilizelwa izinto zaleziningi kakhulu, nxa bengavumela isitha singene. Yingakho sesike sakubona ukuthi okutshengisela sobala ukuthi abantu basamkhonzile uPutin, bakhona abanye ama-pilots abake basuka bathi behamba befanele behambe beyokulwa, bayenelisa ukuthi babe le ndlela zokucommunicate lamanye ama-spy ase-Ukraine, ama-spy ase-Ukraine la ebathembisa izimali ezifika kubo $2 million ukuthi ababuye besuke ngathi bayohlasela, kodwa bafike ngale bayehlalisa izindizamtshina zabo elizweni lase-Ukraine. Kodwa-ke ngokwenza njalo ama-pilot lawa ahamba athola yonke information enaleyana, bayenza sengathi bayalandela izinto lezi ezikhulunywa ngohulumende wase-Ukraine ukubahuga ukuthi ababuye. Kodwa-ke ekugcineni sibone begcina bengasakwenzi khonkwala, begcine sebephenduka beletha yonke information enaleyana bezoyinikeza uhulumende wase-Russia, okutshengisela sobala ukuthi basamlalela. Njalo labantu nxa sibona abantu abaningi balokhu kukhuluma nje, bakhuluma ukuthi bona bayamsekela umnumzana uPutin ngendlela ayenza ngayo izinto, njalo le ngendlela ukuthi badefenda i-sovereignty yabo.